Sibonge ijaha lezansi uChris Gande ngokusethulela ezolimi lwesingisi. Siyalamukela mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 3 ngoNhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baphongu kubuya bezulazula nje bezama ukusethusela bacabanga ukuthi silokeke lakathesi sisabesaba but ngabasakwazi ukuthi hayi impilo kasilweli thina silwela labo futhi ukuthi abanawo babo labo bathole impilo engcono kulokuthi belokhe bedubile.
Amapolisa ohlangothi lwe-riot ehluleke ukususa abatshengiselayo besola umbuso kamongameli Mugabe ngokulala e-Africa Unity Square.
Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo lukayoamabhondinothi ngoba ungananzele masubamakethi umuntu elemali sekuthenga sikulinde eziningi ukubana ingcono kuyobana abantu bayigcine ezindlini ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulwanmesayo saba lawo ka-2008.
UZulu weZimbabwe sethenga ukudla lezinye impahla zokusebenzisa ngobunengi esesabela ukuthi kungaqala ukusetshenziswa ama-bond notes intengo izakhuphuka. Njalo kuWoza Friday lamhla sileqembu ezilithembise lona kumaviki edluleyo eletanga pasi lona elihlabela umdumo eliwubiza nge-New Afro. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa ohlangothi lwe-riot ehlulekile namuhla ukususa abatshengiselayo besola umbuso kamongameli Robert Mugabe ngokulala lokutshona egcekeni le-Africa Unity Square eHarare. Kubika uMavis Gama.
Baqala ukuhlabela abaphatheke kulo mkhankaso ngemva kokusuka kwamapholisa ohlangothi lwe-riot lapho abekade behlezi khona sebehlulekile ukubasusa beswele isizathu sokwenza njalo. Amapholisa la phose amachumi amabili balile ukuzitsho ukuba ngobani okuyinto ecunule abatshengiselayo laba bemba phansi ukuba abasoke basuke kule ndawo size sifezeke isifiso sabo. Unobhala enhlanganisweni ye-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Charles Nyoni, uthi vele kabethuswa yikwenza kwamapholisa.
Baphongu kubuya bezulazula nje bezama ukusethusela bacabanga ukuthi silokeke lakathesi sisabesaba but ngabasakwazi ukuthi hayi impilo kasilweli thina silwela labo futhi ukuthi abanawo babo labo bathole impilo engcono kulokuthi belokhe bedubile.
Wathi vele yena labanye bakhe abayindawo baze bathole abakukhankaselayo.
Uhulumende sizabe silokhe silapha ukumfikela ngelanga lapha azasibona khona, azasizwa khona, azabuya, azacina thumela abantu ukuthi bekhulume ngathi ngoba thina asiyindawo. Siyabe silapha e-Africa Unity Square 24 hours, 7 days a week. Kusukisela ilanga lapha azakuthi alright sefuna ukuthi ahlale lathi phansi axoxe lathi.
Osakhulayo uPride Mkono laye ophatheke kulolu hlelo uthi abawesabe amapholisa njalo bazaqhubeka ngomkhankaso wabo.
Lo ngumsebenzi wabo kodwa kumele bekhangele ukuthi imuli zabo ziphila njani. Ngaphandle nxa bona bephila impilo enjengekamfazi lo okuthiwa nguGrace Mugabe. Nxa ukuthi baphila kanjalo hatshi kuhle. Kodwa nxa bephila njengomuntu eZimbabwe hayi labo bayayibona inhlupheko eselizweni. Ngakho vele asibona ukuthi kulenye indlela abangafuna ukuthi uhulumende lo ebelokhu esiya phambili.
Kusehlakalo esimangalisa abaphatheke kulo mkhankaso, izisebenzi zikamunicipal weHarare zitshona zithelela uqethu kulindawo ebusuku lemini, kodwa edolobheni leli kusaziwa ukuthi kulokusilela kwamanzi. Bathi lokho kumgceke ukuthi le yindlela esetshenziswa ukubenza basuke kule ndawo, kodwa bemba phansi ukuba kabayindawo. Abaphatheke kulo mkhankaso bathi bafuna isungulwe imisebenzi eyi 2.2 million iZANU-PF ayethembisa uZulu kukhetho luka-2013. Uhulumende okhona asuke embusweni ngoba esehlulekile sewenza uZulu weZimbabwe waba yinhlekisa lanxa elemfundo yohlonzi lwaphezulu, imisebenzi ingekho, abasakhulayo bebanjwa ngamandla ukuthatha okudakayo ukubalekela udubo. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Uzulu weZimbabwe obikwa esethenga impahla esitolo ngobunengi esesabela ukuthi kungaqala ukusetshenziswa imali yamabond notes intengo izakhuphuka. Usibalukhulu webhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika wazisa ukuthi kuzasungulwa imali yamabond notes elesisindo esilingana lesedola leMelika ukuze kuqedwe ukusilela kwemali emabhanga. Kodwa uZulu kanye lengcwethi kwezenotho zithi inyathelo leli lizabuyisela ilizwe kusimo sika-2008 lapho okwesilela khona impahla esitolo le mali yaphela isisindo yafana nje lephepha elingelancedo. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kwezinye izitolo kabasavumela ukuthi abantu bathenge impahla efana lamafutha okupheka, ichukela lokunye ngobunenge.
Yebo, kuliqiniso ukuthi abantu bakhanya sebesesaba lolu dabo lubuya lwama-bond notes ngoba ungananzele basubamakethi umuntu elemali usethenga sibilinde eziningi ukubana ingcono kuyobana abantu bayigcine ezindlini ngoba abantu abaningi bathi bona babona ungathi sesibuyela kulwanesayo saba lawo ka-2008 kunokwenza abantu benze njalo kulo hlupho lwemali ngoba ungananzela emabhenki lapha last week amanye amabhenki azithi nxa udraw imali bethatha 200 sebeyehlile abanye sebeku-100 namhla amanye amabhenki ayehlile asebe-$50. So abantu asebekwenza kadezi ukuthi banqabela amakhadlana okuswayipha abantu bayagidi bangene ama-supermarket asebenzise asikaswayipe laphana ukuthi i-grocery besiyagcina ezindlini and futhi abantu ngokwenza njalo sozobasole ngoba sile-history end kuleli lizwe lokuthi ngo-2001 lapho sawabulawa yindlala. So abantu sebenanzele lingomumo wezinto kukhanya ungathi i-economy ezayiqondakali njalo kukhanya ungathi uhulumente usesehluleka ukucontrola ama-economic dynamics ngokunjalo abantu sebezenzela ukuthi hhayi xa kubafinyela kubafinyelele bele mpahla zabo etlisi bakwazi ukudlala abantwana. So ke sesikolinye ihlupho eZimbabwe futhi esasangena kilo phose leyo ka-2008.
Manje yona intengo yempahla kayikhuphukanga yini?
Intengo yempahla kwezinye indawo isikhuphukile, abantu sebekhuphule intengo yabo ngoba kuyananzela ukuthi ngesikhathi xa idemandi iqansi siya phezulu abanye abantu abezitolo bakunanzela ukuthi isikhathi sokwenza imali kuyananzela ukuthi ungakhanya amanye ama-cooking oil, ukhanya le-sugar, ukhanya lama-flower, intengo yakhona isikhuphuke siya phezulu. So kushiya ngezitolo ngezitolo kodwa eziningi intengo zikhathi seziqansa siya phezulu kusegcekeni ukuthi labo ezitolo khathesi bakunanzeleli ukuthi sofanele benze imali ngoba bengazi ukuthi labo ishishe baphathelele. So ke esingakutho nje ukuthi kukhanya khathesi kwindaba ze-economy lapha eZimbabwe ngu-businessman umuntu kazane othengayo akusela mntu beqinisa ukuthi siyama ngiyeshiyalo uhulumeni lakathi akwazi siyama ngobokanda uhulumeni seluze i-direction ngoba khathesi sikhuluma kanje bekuthiwa ama-servicenze kufanele bathele i-bonus namuhla so kule nto ukuthi kufanele bayithole mhlaka-10 khona kwaba uyadinga ukuthi la uhulumeni ule-problem ukuthi kasakwazi ukuthi kanti lapha indlela ezivela ngaphi siyama.
Umnumzana Ambrose Sibende isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Umsakazo webulenjini be-internet owe-Dipro FM osungulwe ngumculi weZimbabwe obuye njalo abe ngumxhasi wabaculi uDJ Mapresa kule South Africa uqhubekela phambili uthakazelelwa ngabanengi kanye lokusilela kungelani lokusilela kwemitshina yokusakaza elohlonzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Pro FM. catch us on
www.dprofm.com. Lentswe la Setšhaba. Voice of the Nation.
Voice of the Nation.
Usaphindoze sinye simanga umculo weZimbabwe uDJ Mapresa. Ngokubambisana ndawonye lomculo kele South Africa uDJ Maru. Ababili laba sebesungule umsakazo webulenjini beinternet osusidla uBedu obizwa Dipro FM. Lokhu kulandela uhlelo lwabo luka 2010 lapho abaqala kupheka khona izingoma zabaculi besebenzisa enye izindlu zokulala emzini kaDJ Maru elokishini leDipsloot eGoli. UDJ Mapresa insizwa seCholocho gama lakhe lokuzalwa kungupromise Sibanda. Uthi besebenzisa nje i-laptop umsakazi wabo usulalelwa ngabantu abedlula izinkulungwane ezisikhombisa 7000.
UDJ Mapresa ovodlo zomnyama inkosi yamakhalanga ngithi ngilawe sihleze ehlelweni lapha siku Dipro FM umsakazi wesizwe izwi lesizwe uyilethaba ngithi ngiyakubulisa phesheya kangulu kudela eZimbabwe zila indawo zonke ezishiyeneyo sihlezi khona lapha sisemzansi Africa sithi ke sibambeka ebulenjini ku www.diprofm.com.
UDJ Mapresa uthi akudlalwa amandlwane kulo msakazo kodwa kukhulunywa indaba eziginqisa abadala labancane.
Lukhona uhlelo laphana irumba yami irumba yakho chova chova show kanti lukhona ke uhlelo silubiza sithi Africa under microscope Zim politics and other neighboring countries laphana ke lukhona olunye uhlelo lubanjwa uDJ Pepsi ezabasha sikhuluma ngeyouth laphana ezabasha laba bathanda ke ingoma zamanje house hip hop into ezifana lalezo sithi my ghetto my kasi.
IDipro FM engena emoyeni ngihola lechumi lambili emini kuze kube phakathi kwamabili ayivalwa njengoba ngemva kwamabili kuphindwa zonke inhlelo ezithona ezenzakala. Umlaleli walomsakazo othe ngokuzwa ubunandi wagcina la esesakaza kuwo uMongezi Mpofu osakaza engu-DJ Mthwakazi uthi inkulu indima edlalwa yilomsakazo njengoba abalaleli besenelisa ukulalela kubo makhalekhukhwini babo.
Iqiniseni iDipro FM like ngathi ikhave ispace ebesidingeka ebantwini bakithi. Umsakazo osaqalayo endi the way uza ngakhona ngicabanga ukuthi qonde on the right direction.
Uthi ke kwabangakawuzwa lomsakazo otholakala ku www.diprofm.com ukuzwa yekuncitshwa.
Ngithi mina bayakhutheka ngoba iDipro FM ibanikeza ama updates ngezinto kakhulu ezenzakala ekhaya. Uthola ukuthi lapho yabongela indlela yokuzikwazi ngazo but uma ungalalela iDipro FM uyakhona ukwazi i-information okumele ube yazi nawe ukwazi kwenzakalani kwesakho nakusipolitics o-economy o-entertainment industry.
Kodwa-ke uMapresa uthi luningi uxhaso abasaludinga okwamanje bale-laptop eyodwa nje kuphela abasakaza ngayo okwenza abasakazi bahambe imango emide bezosakaza kanti akula ngitsho le ndibiliji yokubabonga. Indleko zebulenjini lazo zibadlela amarandi afika izinkulungwane ezintathu 3000 rands ngenyanga okuyimali engekho njengoba lomsakazo ungenza imali. Imichina yokusakaza layo iyasilela njengoba nxa sebekhuluma labalaleli kuzafuze ucingo lwakhe lusondezwe ku-laptop ukuze abanye abalaleli bamuzwe. Le ndlu yokusakaza layo kayikho ngakho basakazela endlini kaMaro. Uthi ke basadinga uxhaso olukhulu oluvela kuloba ngubane. Kakukhulunywa kuphela ke kulo msakazo njengoba zithi nxa inkulumo sezikhama kuthanjiswe imiphimbo ngamaculo njengaleli elomculi kamasikhandi uZinja Ziyamluma elomongezi besithi Cholocho FC. Melestudio 7 Johannesburg le South Africa ningu Benedict Nhlapho.
Live talk lamhlanje sikhangela isiphithiphithi esenziwa ngabantu bethenga ukudla lezinye impahla zokusebenzisa ngobunengi besesabela ukuthi intengo ilakho ukuqonga nxa sokusetshenziswa ama-bond notes. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi usulungele ukuyaphosela uncedo lokudla imithi yokwelapha lokunye ngendizamtshina endaweni ezilabantu abadinga lolu ncedo kweleSyria lapho kulempi yomdeni, kodwa iUnited Nations ithi samelele imvumo yokwenza lokhu kurhulumente weleSyria. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ubudlelwano phakathi kweleMelika labantu belawo People's Democratic Republic bekuyindikimba yomhlangano weComprehensive Bilateral Dialogue owenzelwe eVientiane. Umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beleMelika lamanye amazwe, umnumzana Daniel Russell, wakhokela iqula leMelika eligoqela iziphathamandla zogatsha lwezomvikela lolwe United States Agency for International Development. Ekuxoxisaneni umnumzana Russell lomsekeli kamphathi ntambo wezobudlelwano belawo lamanye amazwe, umnumzana Songfet Hongbong Nuang, bavumelana ukuthi ubudlelwano bamazwe omabili buqinile kakhulu. Baphinda baxoxa ngesikhundla sokuba ngumgcini sihlalo we-ASEAN lamathuba okuthuthuka angatholwa ilelo lizwe lapho lizamukela amazwe omhlaba emhlanganweni we-ASEAN Regional Forum ku-East Asia Summit lonyaka. Umnumzana Russell wamukele ukuzinikela ukusebenzelana lele Laos kundaba zendulo ezibalisa ukususa omaqhuphula. Wengezelele esithi ukususa omaqhuphula laba kuqakathekile empilweni yabantu belawo.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, abalandeli bomdlalo wenguqu bathi iqembu elimela iZimbabwe lizanqoba eMalawi ngesonto emkhankasweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa eGabon ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors lingena kumdlalo wangesonto lihlezi phezu kwengalane kusipa sikagroup L lile miklomelo yi-9-2 ngemva kwemidlalo yemine. Abafana beZimbabwe balakho ukuhle bathole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano we-AFCON khona le kweleGabon ngomnyaka ozayo. Nxa bengatshaya iqembu leMalawi ukuthi umdlalo oza kuba phakathi kweqembu leSwaziland leGini uphele zingutshiki lobhanqa. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Mbele uthi amathuba eqembu leZimbabwe awokunqoba eleMalawi makhulu kabi nxa kukhangelwa abadlali ababizwe ngumqeqetshi uCalisto Pasua.
Ubona ngathi iZimbabwe ile nkalakatha yechance, especially nxa sikhangele iqembu esilalo le fine run eka coach ukhangela ama strikers akade bekuform kuma club akade bewadlalela, nxa sikhangela uTendai Ndoro, nxa sikhangela uKama Gilead, nxa bengaqhubeka nje kusiya kugame leyangesonto iyabhubha, iyabhubha iMalawi.
Lo mbono kambili usekelwe nguNation Ncube othi vele iqembu leMalawi kalizake lidle iqembu leZimbabwe nxa kudlalelwa kwele Zimbabwe.
Singakhangela yona imbali yokudlala kwethu leMalawi lapha kwele Zimbabwe abeMalawi abazake besihle. Yebo, Malawi yona ngokwayo nxa siyikhangelele iliqembu eliselithuthukile kwezemidlalo, kodwa nxa ngikhangele abadlali abakhona kulezi nsuku abeZimbabwe abasethimini liyana, hayi angiboni Malawi yena esekuba nenqobe.
Abaqeqeshi beqembu leZimbabwe bethule uluhlu lwabadlali okuzakhethwa kubo labo abazadibana labaseMalawi, njalo laba ngabagoqela uThathenda Mukuruva, uHardlife Zurekwi, uOnismo Basera, uKosta Namoinesu, uElisha Muroiwa, uKudama Hashi, uKama Billiard, uWillard Katsande, uMarvelous Nakamba, uKnowledge Musona, uTenda Indoro, uDonovan Bernard, uTeenage Khadebe, uDanny Phiri, uCuthbert Malajila, uIvans Rosike, uBruce Kangwa kanye loAndre Gwaze. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Kuwoza Friday namhla sileqembo esilithembise lona kumaviki asanda kwedlula eletanga pasi elihlabela umdumo eliwubiza nge-New Afro. Iqembu leli libunjwe ngo-2009 ngamagabazi aphuma engwana ePlumtree kwathi ngo-2013 lethula idlalate lalo lakuqala laletheza isihloko esithi Ntolontolo okutsho ukuthi kudaladala ngolimi lwesikhalanga. Usinini Ngwenya ngomkokheli waleli qembu njalo uhlala kwelejelimana okwamanje.
Kudaladala lo mhlaba usabuswa ngobaba bethu bese sithi sasiphila ngcono siphanzu kalobhengula. Lawa ngamazwi engoma ethi Ntolontolo engayithola iphuma kusintu sesikhalanga ngiyizwa from kubadala. Sasesithatha-ke safaka i-rhythm yethu kodwa sisebenzisa amazwi anjalo. Amazwi asiwatshintshanga siwathatha enjalo. Ingoma evele ikhona eyaziwa kubadala ke yaba yingoma yathandwa ngabantu kakhulu.
Yingoma kuphela le Ngwenya kumbe le nkulumo kukhona okulithinte ku
seGerman, abanye bafowethu baseMzantsi we-Afrika, abanye baseZimbabwe. Kungasikuthanda lokhu, siyafisa ngabe sasihlangene senza umculo, into esayiqalayo, into esiyithanda kakhulu. Kodwa ke ngomumo wesizwe asikwanisanga ukwenza kanjalo. So ingoma le think yaphuma kuma-situations afana nalawo.
Leli dlalade lilendlikizane zengoma ezilithumi lanye ezigoqela le ethi Isala Kutshelwa.
Isala Kutshelwa sibona ngomo wena hlongandlebe usefeleje obani obani sikukhuza sithi yekele imsebenzi yakho emibi usafelejeni usafelejeni.
Sela kutshelo sayesikhuze ngoba manje kathesi akusafani nakudala, abantu abasanatheli emakhaya, sekunathelwa kahle kahle ema-box store. Uthola ukuthi kuba nokulwa okuningi-ningi lapha emashopu, abafana bayachayana kathi abadala baphilisana kahle. So sayindlela nathi ezama ukuthi sikhuze or sibonise nje ukuthi hhayi kuba kuhle uma singabambana sihloniphe. Otherwise uma ungenza kanjalo uzobona ngomopho njengoba isitsho sabadala sithi sala kutshelwa sibona ngomopho.
Ifana nekhaya khaya lamlikuwe kumnandika sengizosihlalela lapheka.
Ayikho indawo efana nekhaya kumnandi ekhaya. Yebo, mhlawumbe usho kumbe isithandwa sakho lapho khona sithandwa, yikho lapho kunekhaya lami.
Kulale njalo ethi yona Tate Mutilise baba useluse.
Tate Mutilise, Tate Mutilise.
Yebo baba useluse, sayizomthandazo wethu kahle kahle sitanga phansi. Siyabona ukuthi siyaphusha, besiphusha namadoda sipractice kakhulu. Sizama ukuthi sibe positive nathi sibonise abantu bakithi ukuthi kukhona okungayenziwa uma abantu behlangana bendawonye.
Iqembu letanga pasi lelamajaha amahlanu abalisa yena usinini Ngwenya esixoxa laye. Ufatsani Mendulo, uMandla Nkosi Mpofu, uTangisani Ndebele lo Sidingani Ngwenya. Lilo ntombazana oyedwa uPamela Ngwenya ongunkosikazi kasinini. UPamela ngumlungu kodwa nxa esehlabela uyasitshaya isiNdebele lesikhalanga ungaze wezwa ngitsho lasici solimi.
Eh ngiyumuntu oyibambileyo ke group lo ngiyo chama backing vocals kakhulu.
Ungwenya uthi idlalade lesibili liyeza kusikhatshana esilandelayo. Baphuma ke enkundleni ngale ethi Njelima.
Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Njelima na Njelima. Ubaba wazalile ma. Ubaba wazalile ma. Mina ngesabi kufa. Mina kwesabu kufa. Njelima na njelima.
Njelima na njelima. Njelima na
njelima. Njelima na njelima.
Njelima na njelima.
Njelima na ye.
Leqembo letanga pansi begqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona Njelimana bebekuhlelo Woza Friday. Thokazi kwanelo kwalamhlanje sengilitshiya ke kustudio 7 Live Talk lebelobusuku obuhle livalelisayo nguntungameli Nkomo.